Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 26 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Iloko okukhishwe nidale lomthetho ndaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba bese bencishwe bona ithuba labo ilungelo labo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yizeki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ithi kayithokozi ngesinqumo sekomishini yezokhetho esokufuna ukuphikisa isinqumo somthethwandaba esiyibamba ngamandla ukuthi iphe ababalisi abavotisayo izimota zokuhambisa.
Zasebenza ku-428 polling stations zakoBulawayo, siqeda ukutraina izolo ama-polling officers. Lamhlanje langa le deployment si deploy imaterial, si deploy ipersonnel, lisiyachona ilanga babe sibe kuma polling stations abo bonke.
Abe commission yezokhetho koBulawayo bathi sebeqhubhe uhlelo lwabo lokufundisa bonke abazasebenza ekuvotiseni kwangomvulo. Itale le Senate lapha eMelika seliphasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kayithokozi la kancane ngekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, yona ethi ifuna ukuphikisa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-High Court esithi kumele ikomishini le ivumele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende ezivotisa emaphandleni ukuthi ziphiwe isikhathi sokuvota ekhethweni ngeviki ezayo. Njalo ikomishini le ibaphe izimota zokuhambisa. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uveze ukuthaba lokudana ngokwenzakala emalangeni lawo ngemva kokuba amanye amalunga awezeki athi abenelisi ukuthi abavotisayo bengekho lapha ababhalisele khona bahambe bayevota. Lokhu kulandela isinqumo esethulwe ngumthethandaba waphezulu owe-High Court onqume ukuba izekhi ilomlando wokubona ukuthi bonke abasebenzela kude lalapho ababhalisela khona baphiwe imvumo njalo belungiselwe okokuhambisa ukuze bengalahlekelwa lilungelo labo lokuvota.
Lokhu okukhishwe nidale lomthethandaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba bese bencishwe bona ithuba labo ilungelo labo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yizeki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Omunye wababalisi osebenzela ezenka kodwa ekhitshwe lapho abhalisa khona, umnumzana Dali Dube, uveze ukudana ethi uncitshwe ithuba lokuvota.
Ingcekeza leyo, ngoba leyo yindlela yokuthi khona abantu ade kumele, part of abantu ade kumele bevote bengabesa kwanisa ukuthi ba exercise i-right yabo yokuthi labo bevote.
Umnumzana Jabu Sikhosana olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni uthi le indlela yokubandlulula amalungelo abantu ngoba amapholisa wona avunyelwa ukuvota okungekho emthethweni kodwa ingcindezele abafuna ukuvota okusemthethweni.
Bona ngani indlela yokubandlulula someone's democratic right? Amapholisa wona why were they given ithuba lokuthi kuvote amapolisa lamasotsha in an undemocratic fashion?
U-District Elections Officer wakoBulawayo owezeki unkosikazi Sthembiso Khuphe uthi bakhuluma ngakho ukuthi abantu banikezwe ithuba lokuthi bavote.
Thina abakobulawayo besivele sizame by onews ukuthi sibadeploye lapha abazavotela khona. Then abalutshwana banalabo abacine sebefakwe endaweni ezingayisizwe lapha abazavotela khona during i-training yethu besivele sikhulume ngakho ukuthi babanike ithuba nxa kungasebhizi laphana babathwale babahambise ezindaweni lapha abayavota khona.
Ababalisi abaningi ikakhulu emaphandleni bayakhalaza ngoba indawo abasebenzela kuzo lalapho ababhalisela khona zingumango, njalo iZek ithi yona ayila moda ezaneleyo ozokubathwala. Bayakhala ababalisi ngoba bethi lokhu kufana lokubuyisela isizwe emuva ngokuvalela abantu amalungelo abo. Eminyakeni abaningi bebengelandaba, kodwa lonyaka ngobuningi ababalisi bayachiseka ngokufuna ukuyavota belethe inguquko ezigabeni zabo. Abaningi bathi izekho kumele iphumele egcekeni, njalo yenze umsebenzi wayo ubelula, njalo yenze abantu bayithembe ngohlelo elwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje iziphathamandla zezeki kobulawayo zithi sesigqibe uhlelo lokufundisa bonke abazasebenza ekuvotiseni ngomvulo. Ithi njalo abaningi sebehanjiswe lapho abazasebenzela khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Sekusele amalanga amane ukuba ilizwe liye ekhethweni, njalo iZek isichaze ukuba isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho ngokugqiba ukufundisa abantu abazavotisa lokubasa endaweni abazavotisela khona. Isiphathamandla seZek wobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe lisiyachona elalamhlanje wonke umuntu ozavotisa uyabe eselapho azasebenzela khona.
So seduzane lokhetho mhla ka 30 isihloko sikhuthaza abantu ukuthi bahambe kuma polling stations be register. Amalungiselelo ethu asekhatshana kakhulu, sesitrainile bonke ama electoral officers abazasebenza ku-428 polling stations zakobulawayo. Siqeda ukutraina izolo ama-polling officers lamhlanje langa le-deployment. Sideploya i-material, sideploya i-personnel. Lisiyatshona ilanga babe sebe kuma-polling stations abo bonke.
Kusenjalo umgcini sihlalo we-election situation room unkosikazi Jenny Williams laye uthi bazathumela abantu abazinkulungwane eziyisithupha ukuba bayeqapha ukhetho kobulawayo eMathebeleland South leMathebeleland North.
Kulabanye abazakhangela bahluzisisa kumeni information leyo iqinile yini kumbeni hayi kulama exaggerations. Sitraina ama data capturers, lama verifiers. Wonke umuntu ngabe ebona kule nkinga abavotanga kumeni bachayiwe, bengabe besidinga lapha eRainbow Hotel. Siqalisa ngomgqibelo siphutsha 2 days okuphela i-election sizozama results sizabe silapha eRainbow Hotel.
Umsekeli kaWilliams umnumzana Mike Ndiweni uthi abantu bakhululekile ukuthi baze lakho konke okuhle lokubi ngokhetho lwalonyaka, njalo basebenzelana lengatsha zonke zikahulumende ezibona ngokhetho kanye lenhlanganiso ezizimeleyo.
Sibeke izigaba esithi ngama response mechanisms ukuthi nxa kukhona ongahambi kuhle sisume sigijime silungise. Sile legal response ukuthi nxa kungaba lokunye okudinga ukuthi kungena amagqwetha akhona amagqwetha amelele ukuthi asebenze lokho. Njalo futhi lezi ndaba sile cele likhangele ngokuthi imbiko nxa sokulunye okwenzakala ukuthi umhlaba kumele ubekwazi sigijime sikusakaze.
Abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe labo sebenyakazela ezweni lonke. Abezekhi labo bathi sebefike esibangeni esiphezulu ngamalungiselelo okhetho bekhuthaza bonke ababhalisela ukuvota ukuba bayevota. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo seziqalile ukusebenza behlola ngezokhetho. Izikolo lazo sezivalile kulungiselelwa ukhetho ngoba zonke izikolo zizaba zindawo zokuvotela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Itale le Senate kwele Melika selipasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ezithi eZimbabwe kumele liqhube ukhetho olubalulekileyo nxa lifuna ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Umbiko lo wethu lwenamuhla ngabakhuthaza ukuthi kuguqulwe umthetho wezidera lo abathi uSenator Jeff Flake lo Senator Chris Coons abakukomiti ye Senate Foreign Relations bona abake bethekelela eZimbabwe kunyanga esanda kwedlula lapho abenze khona imihlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa, amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. USenator Flack ukhangelelwe ukubuyela eZimbabwe kuliviki ukuyaqapha ukhetho. Iziqondiso lezi ezipasiswe yiMelika zikubeka sobala ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe lifisa ukuvuselela ubudlelwano lelizwe leMelika, lona ilafakela uMnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho, kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo ababusayo bakhangelelwe ukuthi bazaqhubela intambo zombuso abazanqoba. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Joseph Chuma, ilunga lezanu PF.
Thina esikwaziyo ngapha eZimbabwe sizimisele ukwenza ukhetho olubalulekileyo njalo olukhululekileyo oluzavumakala futhi ngumuntu wonke. Ngakho-ke asibe sabele, umongameli wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa Mnangagwa ufake sobala obana iZimbabwe isivulekile ukudlelana namazwe wonke. Niko savula nokuthi bona abakhangela ngezokhetho ukuthi ukhetho njani, akukoke sibavumele ukuthi bona ngababuye bonke babuye bazozibonela sisenza lolo khetho ngoba akulanto esiyesabayo. Bakhuluma futhi izimi lapha abesibuthweni batsho njalo bana hhayi abasuze kungenele lonto nxa sokwenzekele okwenzekeleyo bazayabukela khonoko ozele kukhona. So akunanto kumele i-insathe ngabantu, akunanto esabisayo, yonke into nengendlela eqondileyo.
Ye, kodwa siyabona-ke amabandla aphikisayo athi hhayi ukhetho lolu kaliqhutshwa ngemfanelo njengoba bathi-ke izek unganayenzi kuhle, pho bazakwenza njani ukhetho olubalulekileyo babajuma?
Amabandla aphikisayo lawa, mina nxa ngukhangele mina bona nto yikuzikhulumela nje ngoba abantu bakhona usakwazi ukuthi bafunani. 1 minute yeza bebutshele bethi wona hayi vele ukhetho sesinqobile, next minute hayi akumanga kuhle, next minute hayi thina vele silokuz. So kahle kahle yona into abayifunayo asoze ikhoze yikubona even abadala ababebuyile lapha oCoffee Annan baze bakhunga kuthi hayi amanye amadimanje layo esikawacela aseyiwo lawa, kusazwakala kuyena kuyina ofunakalayo kahle kahle. So akula nje embe vele, of course kunzima vele kuthi ona into ibaluleke 100%, akubaluleki lula kodwa khonoko okukhona sizamile silula into yonke izekale ngendlela okumele izekale ngayo.
Kodwa-ke siyabona ukuthi njalo nxa sukhangele babajuma kula khonoku-ke ukuthi okunye kwangikhona akuqedakali ukuthi ama-ballot paper adintwa njani konke le nto ezinjalo. Lina liyasuthiseka kodwa yini ngakho khonoku?
Thina njengebantu elinganisweni basingeneni khonapho.
UMnumzana Joseph Chuma umela iphelandaba Mpophoma kudale lephalamende engowebandla lezanu PF. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukubumba uhulumende olamalunga amabandla achiyeneyo agoqela awezanu PF enganqoba kukhetho ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eshitungwiza namuhla, uChamisa uthe kuqakathekile ukubana kube lokusebenzelana phakathi kwabantu beZimbabwe ukuze ilizwe liphumelele. ukhuthaze njalo inkulungwane zabantu abaze kulomhlangano ukuthi bayevota ngobunengi basuse izano PF embusweni ngomvulo.
We are ready for accommodating bamwe batati nawo so that we are able to move forward. Bamwana ndikunza muchaidi are GNU. Atichadi because akana GNU dilutes our focus. Takana GNU diverts our firm path to a new dispensation. What we want is probably an inclusive arrangement where we are able to take from the basket of ZANU-PF full of rotten apples, a few good apples. Tota andera komana because nyika zvanza zvinogeza. Kusurika denga ubatsirani. Tiri gumbo rimwe chete zvine mupindira. Eh, chieta tinoyanana nerima. Asi chimwe chitama chimwe chichipinda. So we are ready to work with you. But in the context of a transition.
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho emhlanganweni awenzele eChitunguza namuhla esithi lanxa engelaso isifiso sokuphatheka kuhulumende wenkazatho uzimisele ukubumba uhulumende olamalungu amabandla achiyeneyo agoqela awezanu PF enganqoba ukuze kube lenqobela phambili elizweni. Omunye okhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Job Sikhala yena uxwayise iZANU-PF ukuthi izawukhomba onotshwala ingavele iqilibezele kukhetho. Kuzafiwa elizweni kungenzeka lokhu, kutsho uSikhala. Kodwa uChamisa uphange wamqondisa uSikhala wathi umanyano MDC Alliance agalaso isifiso sokwenza udlakela.
This time we will never allow ZANU-PF to deliver my votes. Such a hanganga chiti kwa kulam tera wa dichangirai. Kwa joruka kuyo siwa.
Maskara ka. Jiza mama jiza. Atili kutu kusiwe. Aywa atili kuremu. It's all right. Thank you very much. Jiza mama jiza. Anaskara ndo aziraka.
Umnumzana Nelson Chamisa eqondisa umnumzana Job Sikhala ke lapho njalo echasisa ukuthi umanyano MDC Alliance awulufuni udlakela njalo uxwayise abantu ukuthi kumele bavote ngokuthula njalo baziphathe kuhle ngaso sonke isikhathi. Kunjalo nje onxintisa kukhetho lokudinga umeli wemagunje elilunga elizimeleyo umnumzana Godfrey Gandawa uthi ucatshile ngemva kokuhlaselwa kwemuli yakhe ngamadoda amane abehlome ephelele izolo ebusuku esithi adinga yena. UGandawa uthi ubengekho ebalekile ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi kulabantu bezanu-PF abafuna ukumbulala bemethesa icala lokukhuthaza uZulu ukuthi engaze avotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Kuhlelo lwe-Live Talk kwasihluzeni bomama lamhlanje sipha abesifazana ithuba lokuxoxisana loZulu ikakhulu labo abancintisayo kukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uthi ilizwe lakhe lilakho ukwethulela eletheki izijeziso zenotho nxa lingala ukukhulula umfundisi uAndrew Brunson waseNorth Carolina obotshelwe icala elokuthi ungumcuphi weMelika. Kufe abantu abangamachumi amabili lasithupha kwanyamalala bedlula amakhulu engozini yokudilika komduli wedamu esigabeni selaso kwele South Korea. Abancintisa kukhetho lokudinga amakhansela lamalunga edalele parlamente baqhubeke ngemikhankaso yabo namuhla becela uZulu ukuthi ebavotele. Abanye babantu laba ngumnumzana Thamani Ncube odinga ukuba ngukhansela kaward 11 ebulilima West elilunga elizimeleyo, kanye lomnumzana Ilosi Nyoni OMDC Alliance odinga ukumela eBulawayo East edalele parliamente. Sexoxe lababili laba uNyoni wasungula ingxoxo echasisela uZulu ukuthi kungani emele emvotele.
Into emgqoka kathesi i-economy yelizwe kayimanga kuhle, ilizwe leli seli yi-vending economy. So sizazama njenge-MPC Alliance nga siyinqobile ukuthi silungise i-economy. I-legislation enye ikhona ifuna uku-implementwa kuphela. Siyakwazi ukuthi kule corruption izimali ziyadliwa abantu abenziwa lutho. Ngiza kunika umzekeliso lapha ku-Operation Restore Legacy eyenzakale last year. Laba ababusayo kathesi bangena besithi bafuna ukuqeda i-corruption, kodwa akukwenziwanga lutho lapho. Umuntu onguye osegwejiwe uthombo kuphela, abanye laba abaningi kabenziwanga lutho. Kwakhulunywa le ndaba yezimali externalization, indaba yakhona yaphelela emoyeni. So mina ngangiphumelele ngangena, sizaphusha ukuthi laba abantu abale corruption basentenswe. Nga sesingenile savusa i-industry, wonke umuntu uzakuya emsebenzini imali ezikhwameni.
Ncube, kungani uzibona ufanele ukumela abantu baka ward 11 ube ngukansila wabo?
Okwakuqala ngithanda ukuthi khona kunanzeleleke ukuthi khona ngike ngaba ngukhansila esikhathini esidlulileyo, njalo ngasebenza nabantu. Kungakho isifiso sokuba ngukhansila kahle kahle asivelanga kimi, sivele ebantwini ngemva kokunanzelela ukuthi khona kukhetho oludlulileyo umuntu onqobileyo ekhethweni ngumuntu obe nesifiso sokuzihlalela angaphezuli esingathi ngama-issues abantu awe-development. So ngazona lezo zizathu kwenza ukuthi khona abantu bananzelele ukuthi khona ukukhetha ibandla kuphela, bengananzeleli ukuthi khona umuntu lobungcithi lobuciko obunganani. Kuyingozi ngoba ibandla lingafaka idonki kuthi ukuthi khona abantu bazaqeda isikhathi eseminyaka emihlanu idonki ingayenzi lutho, kumbe lingafaka imbuzi kumbe yini kuthi ukuthi khona bazasokola okweminyaka enaleyo eyabilandela. Kungakho abantu bathe ngokunanzelela ukuthi inhlelo zonke esasizisungulile azisahambi, bangicela-ke ukuthi khona hayi indoda besicela ukuthi khona usimele ekhansilini ngoba lama-issues okumele ukuthi khona ngabe ayahamba kodwa amile. Benanzelela ubungithi bami ekuphatheni inhlelo zomphakathi.
Ubaba uNyoni, akukhulume labo abantu bebulawayo East bakulalele ngamafitshane, ubethulele umbiko wakho yokugcina kungakenziwa nje ukhetho.
Bantu bebulawayo East linga votela i-team ye-MPC Alliance, lapha ngikhuluma ngo-President uNelson Chamisa, ngami u-Ilos Nyoni, u-Councillor ka-Ward 4 u-Silas Tigora, lo-Councillor ka-Ward 3 u-Tinashe Kambarame. Kuzaba i-team ezaimela kube le-development esigabeni. Siyakwazi njengoba ngike ngakhuluma ukuthi imithetho eminye ikhona, eminye njalo ifuna ukulungiswa. For example, indaba zema-potholes lezi, siyakwazi izinara yathatha over imithelo yezimota. Siza kubisela emuva lokho, imithelo yezimota ibuyele kuma-councils ukwenzela ukuthi i-revenue ibe khona. Ngibuye njalo briefly, ngilinike i-example, siyakwazi ukuthi sake saba ku inclusive government ngo 2009 kusiyafika u 2013 ama cell phone lines ngo 2009 umuntu wayekhipha inkomo kodwa uChamisa nguye ngu minister of ICT that time kwacina sokulungile ama lines esecha ama dollar kade siyakwazi ukuthi ngedollar uyathola ama line amabili singakhangela njalo uprofessor Westman Ncube engu minister of industry and commerce ukuthi kwenzakala sikhangele ubaba othenda ipiti eminister of finance imali ayisitholakala emabank ngicela ke lingivotele ukwenzela ukuthi njoba lake la tester ukuthi sasibusa njani ku inclusive government
nomzana Ncube akuyiqibe konapho balalela abantu
ebantu ezakhamizini zebulilima ikakhulu abantu bawo madlambi ngilezinto ezihlalo engikhangelela ukuthi khona sigcile kuzo aluba ngithe ngakhethwa ukumela isigaba lesi into yakuqala indaba yomhlabathi iland ownership ungananzelela inkomo uzathola ukuthi khona abantu basemakhaya bahleli kuphela abala okungathiwa khona i-ownership yomhlabathi abahleli kuwo umuntu wakhona angaze aginqe adivelophe njani kusasekusena angavuka atsheliwe ukuthi khona hhayi wena suka lapha umhlaba lo awusakufanelanga kumbe suthengwe i-council kumbe suthengwe nguhulumeni so abantu kumele ukuthi khona indaba naleyo yomhlabathi kugcile kuyo abantu baphiwe ubunini bomhlabathi abazalelwa kuwo bakhulela kuwo then indaba yesibili indaba yamanzi ukuthi khona abantu bebe benatha lezi nyamazana emadamu nasemachibini lapha asikho kwempilo yanamhla singeke sathi khona kutshengisa ukuthi khona sisaphila impilo yanamuhla so kuzadinga ukuthi khona inhlelo zamanzi zithuthukise kwenze imigodi lapha lakho kunatha khona izinkomo amadamu athuthukiswe
umnumzana Thamani Ncube udinga ukuba ngukhansila kaward 11 ebulilima east ubexoxe endawonye lomnumzana ilo sinyoni omdc alliance ofuna ukuba ngumeli webulawayo east ephalamende ekwanda lakho isiphithiphithi bayakhankasa kubika u-Albert Ncube
Loba nje kungasensuku zatshala iZimbabwe ekhangelele ukuqhuba ukhetho laba bancintisayo lokhu bebhoda bedinga usekelo endaweni ezijiyeneyo abanye ngababhoda ngemizi kude abanye bahlangana lezakhamizi embuthanweni eqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo ngolwesine abanye abazancintisa kukhetho bahlangane lezakhamizi egwanda emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT kanye le-Women's Institute for Leadership Development WILD umnumzana Jackson Lunga oyebandla elisacathulayo leZimbabwe Partnership for Prosperity ZIP uthi angakhethwa kuba ngumeli wekwanda central edalele ephalamende uzahugo somabhizimusi bakuleli abasemazweni
egwanda khona la silabo bafowethu awazakunebhenji ukuthi ngengabona abanye bakhona abalama-millions and millions of dollars okuthi bangabuya bhekhi bezeinvesta khona lapha egwanda singakadinga amakhiwo ukuthi bafunela ama-investa ngamakhiwo silabo abantu abamnyama abakwanisa abantu begwanda ezizalwane zegwanda ezingawuya khonapho zise-investa zithuthukise igwanda ibe ngenye indlela le emangalisayo but those people are not coming why because kulamasela uhulumeni
omunye oncintisi egwanda central ngumnumzana Brian Ndlovu omanyana we-People's Rainbow Coalition yena uthi ukhathazekile ngokusilela kwezikolo kulumhlubulo
And then when we sit in parliament, what are we discussing about these scholars of Sekwana? To discover what these scholars are to see, Zilkachana and Kachana. Umkwana, what says teacher, who walk almost more than 15 kids, like almost 10 kids, which is every year, a Guarani secondary school. Also, we can tell you, we say Guarani, Mukamu, Mangana. Those are the things that you should be looking at as an MP now, who's here in parliament.
Umnumzana Thapi Ncube onqintisa ukhetho lwamakhansila elilungu elizimeleyo kuward 14 uthi izakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi lokusilela kwemisebenzi.
Ward 14 yindawo elamanzi amaningi kodwa aliphansi akula zibhorane laphana. Okunye sifuna ukuthi sikhangele nje intuthuko ekhona laphana kuward 14 kulabantwana abaningi abangasebenziyo. Ikanti ikhona imizamo esingayenza siyi-community sikhangele kuma-youth ukuthi abantwana babe le misebenzi abangayenza ngezandla.
Kusenjalo amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu njalo laba abazavotisa sebeqalile ukufika lapho abazavotisela khona. IZimbabwe izaqhuba ukhetho ngomvulo.
Siyabonga Albert Ncube isikhathi du mthwakazi omuhle kodwa lingayikatshana elalelani i-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.